Ya mbona lapha no hulumende waveza ubuchapa kakhulu ngoba abantu abaningi lapha abakulistiliana masi ichubungo lasibili sathola ukuthi abephulanga mthetho ikakhulu masikhanela ukuthi iZimbabwe isebenzisa imali eziningi ezivela emazweni amaningi. So mbona zani khonokhona kwaveza ubuchapa sibili obukhulu okungagcina sokuphambanise inkulumo phakathi kweZimbabwe leChina. Kodwa esikwaziyo ukuthi iChina vele ayilandaba lamalungelo, ayilandaba lokuningi. Abakufunayo ukuthi babe le ndaba bebangathola khona ama-diamonds kumbe igolide ezomgodi ngendlela echiphileyo. So mbona zani kungaphambanisa sibili kodwa bona vele bakhangela ukuthi bangatholana bakhangela ngeZimbabwe kuphela. Siyandicabanga ukuthi bangabangani bethu kuphela kodwa bakhangelela kubo Lesotho, kubo South Africa, kubo Tanzania, bakhangela amazwe amaningi. Asikho ukuthi bangabangani bethu bona bakufuna imali kuphela.
Emazweni amaningi lapho uMnangagwa asehambe khona ngokutsho kwakhe uthi osomabhizimusi abaningi bathi bamelele ukubona ukhetho ukuthi luzahamba njani. AbeChina labo singabona bemtshela amazwi afanayo yini uMnangagwa?
Ye, yeah, mbona zani akula muntu ofuna ufaka imali yakhe, imali yakhe ingasakha iqini ingasakhanya ukuthi iya ngakho. Ngoba kungenzakala sibili ukuthi adliwe lasekhethweni uMnangagwa. Ikakhulu ngokuvuka kwephathi lentsha le National Party yo-TD eFront emanye le opposition izenza le alliance. So iChina la ize sabe ukuthi yenze amadili lo hulumende ozavuke ngasekho kusasa. So labo mbona zani bazathi hayi angcono similele ukhetho bese sibona ukuthi umfula wangkhona ugeleza usiya ngathi ngoba kathesi ukuthi befake imali yabo bengakwazi ukuthi umfula wangkhona ugeleza usiya ngathi kungaba kubikiko sibili bengabe bethole ukuthi sebezilengisa ngentambo.
Kundaba zamalungelo oluntu akhulunywa ikakhulu ngamazwe angentshonalanga ele China singathi lingaba le ndaba lawo yini amalungelo?
Ya iChina ayilandaba lamalungelo masikhalela selizwe ndaba sibili amalungelo abalandaba lawo abakufunayo ukuthi bathole umnotho so kamalungelo vele abakusebenzi kakhulu lanxa sikhangela lapho kulama company amaChina sisethola ukuthi endaweni eziningi sibili isebenza siphathwa kuhle zebe sithole izimali ezincane kwezinye indawo kusebenza amabhantinti so amaChina esikhathini eziningi abalandaba lamalungelo.